sivule thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelana ngegciwane ngoba okwaqala izibhedlela eza asilazibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele egciwane okwesibili ke kasilamali yokuthi sizincedise nxa igciwane lelingabuya ngesiqubu njengokwamanye amazwe okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe bele mali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba kuvele imithi yakhona kanye lezi ndawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunjenje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenzisa ezingeneliyo indawo yeHarare okuthiwa yiWilkinson hospital. Bona ngani ke kuvele kuluhlupho esilalo kakhulu. Yebo yebo ngabe kukusho ukuthi uhulumende uvulela abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqale ke baqala ba sprayer kuyona le indawo yembare msipho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho sizakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezithulelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali amboni ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okwenza ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe amboni ukuthi kungaba nobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe okungaba nobubelo kuphela yilokhu abathi khona yi-liquidity on the market ukuthi ke ukuthi intshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni mbonani ko kungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulabubelo lanxa imali ingazibe khona.
Khona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla athengisa ukudla layenza lokhu okuthiwa yi-essential services lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asele evuliwe kanti-ke wonke amanye ayo avaliwe ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalabo esithi ngama-vendors nabanye abanjalo kakula-ke ohambayo kakula osebenzayo ngibona ngani-ke kulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.